ngiyabona ngathi izaqedwa isikhali ngoba siyakwazi ukuthi umongameli welizwe leRussia uPutin vele I don't think umuntu ofuna ukuzwisisana labanye ukuthi bawelelane. Sibona ukuthi impi le was not supposed to be in the beginning, but after that se bulalisa abantwana abaningi, ama-general amaningi asefile khonapha empini yona le, and they have not got anything. Izikepe eziningi have been sunk, and things are not going his way. So ukungathwa kwakukhulumelanwa, he should have accepted ama-terms e-Ukraine ukuthi i-Russia mayiphume e-Ukraine all the way back to Russia, and kuzaba le peace khonapho. Ngiyabona i-36 hours ababezicela lezi eze-Orthodox New Year, hhayi ama-Ukrainians, athi babeyenza khonokho ngama-peace treaty okwesikhathi, but then uPutin wayengalandeli into ayeyikhulumile.
Umbuzo wami wokugcina, ubona njani impilo eqhubekayo kwele Ukraine? Iyatshengisa yini ukuthi ingaphela kunyanga ezilutshwane ezilandelayo kusetshenziswa izikhali kumbe ukukhulumelana?
Give it, I think, until summertime, ngabo May khonapho ngiyabona ngantwa impilo iyabe isiphela, ngoba amazwe wonke sejikela izikhali ezispecial ezisebenziswa in America, France, UK eziningi, and they are training i-Ukrainian army to be super professional from what they were. So by May khonapho labo April siyabe sesibona ngathi impi iyabe isiphela, ngoba i-Ukraine iyabe isiqine saka. Ngiyabonga.